Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 20 Ntulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kuyaxokozela imthethwandaba kuthoniswa amacala aphathelane lezokhetho oluzayo.
Indaba le nxa ingathonisiswanga ngendlela eqondileyo. Kutsho ukuthi bonke abantu laba abasolovayo ngama-applicants abasoze bekwanise ukukhampena for their parties lalapho okumele bekhampene khona in time.
I-Commission yezokhetho e-ZEC ithi ilokhu iqhuba imihlangano lamalunga amabandla ezombusazwe ehlukeneyo ukwenzela ukuthi kube lokuthula ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho.
Sabelokhu sihlanganisa ke laba abamele zepolitika ukuba bayenzeke ukukhankaswa kwabo bedinga abantu abazabavotela ngendlela eletha ukuthula ukwenzela ukuthi lolu hlelo lokukhethwa luchiye lokhu kwakhiwe, luchiye lokhu abantu lokhu bephilisana njengabomakhelwane.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sezemukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ligqwetha uMnumzana Ngqobani Sithole elokuphikisa umthetho olawula izokhetho wona othathela umuntu ilungelo lokuvota.
Into eqakathekileyo uhulumende afanele ukuthi ayenze ukuthi alalele izidingo zabantu. Njalo uhulumende akafanele ukuthi ayesabe njengoba engohulumende owakhethwa ngabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Kuyaxokozela imthethwandaba kuthoniswa amacala aphathelane lezokhetho oluzayo. Lamuhla umthethwandaba weSupreme uzakuzwa udaba lokuthi uMnumzana Sevia Kasukuwere ancintise na kukhetho kumbe hathi lwahlulelwe ngesiphangiphangi na. Ukuthi kobulawayo udaba lokuba amalunga amabandla athiyeneyo asuswe na kuluhlu lwabazavotelwa ngoba bafaka amaphepha abo isikhathi somthethwandaba we-nomination court sesitshayile lalo luzahluzwa ngumthethwandaba we-high court lamhlanje. Sixoxe legqwetha likaMnumzana Frank Mhlanga omunye wabafuna ukuncintisa ukuba ngamalunga edalela ePhalamende kobulawayo uMnumzana Tafatsa Chimusaru webandla le-United Zimbabwe Alliance elikhokhelwa ngunkosikazi Elizabeth Valerio.
Yona indaba kaFrank Mhlanga uthi mina amaphepha mingawafaka ngabuku 4 engakachayi ngakho amaphepha ami kumele eyamukelwe ngokusemthethweni. So izolo ikhona imicijo akade sisomisele phambi kwebandla yokuthi hathi abantu laba babuyise indaba le thethwandaba lapha enkantolo abalalo ilungelo lokubisa indaba le lapha ngezizathu akade sisomisele emaphepheni ethu. Izizathu lezi bezigoqela ukuthi inkundla e-high court lapha abantu laba abafike khona ayilalo ilungelo o ayilawo amandla okuthonisisa okuthetha icala leli. Indaba le bekumele kahle kahle yona iyethethwa ngemva okuthiwa yi-electoral court. So athi sikutsho ngamafishane ukuthi abantu laba babuye emthethwandaba ongayisiwo kade kumele be electoral court. Konoko abakwezanga ngezizathu ezaziwa yiwo njalo ngezizathu ezingalunganga ngaphansi komthetho. Namhlanje sesimelele ujudge ukuthi yena asitshele ukuthi ama-points esiwarize izolo alomqondo yena yena uvumelana lawo yini. Nxa engavumelani lawo usewafaka eceleni sesihamba phambili wendaba sisiyangena esidikini wesizini sendaba ucaciswe kwehlukaniswe amathambo lenyama kuthiwa kahle kahle ukuthi uMr. Frank Mhlanga amaphepha akhe wafaka ngokusemthethweni njalo ababona ngokukhethwa kwama candidates bakwenza ngokusemthethweni yini in short ukuthi iZack eyakwenza ngokusemthethweni yini isiyiso isinqumo siyayo sisimelele namhlanje right indaba le iqakatheke kakhulu number 1 nxa kuyikuthi inkundla izavumelana lo muntu lo obisa indaba le court ukuthi hatch uFrank Mhlanga amaphepha akhe wawavisa ongekho emthethweni kuzabe kusitho ukuthi wonke umuntu eZimbabwe jikelele oyicandidate whether nge councillor, member of parliament, national assembly or presidential candidate owafaka amaphepha akhe after 4 pm kutsho ukuthi umuntu lwana ngokomthetho akumelanga ame akompite ukuba yicandidate yekhonokho ayefuna ukukwenza so kungenzakala khonokho siyabe sisile sebe sesiphakathi kohlupho olukhulu njengelizwe sisiya kuma elections
lo ke ngumnumzana Tafatswa Chimusaru igqweta elilwela amalungelo kaZulu ubeqoqala estudio 7 ekobulawayo kolunye udaba luphathelane lezokhetho inhlanganiso yebonango kuqutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi ilokhe iqhuba imihlangano lamalunga amabandla ezombusazwe ehlukeneyo ukwenzela ukuthi kube lokuthula ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho olukhangelelwe ukuqutshwa ngenyanga ezayo umfundisi uSenis Banda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance njalo engumlamlankunzi kule imbuthano kanye leyomanyano wakhe uchasisela usithandekile Mhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba
ama multi-party liaison meetings aqoqwa iZimbabwe Electoral Commission ayanceda ukuba avikele ukungazwisisani okujayele ukuba khona nxa ukhetho lusiba khona kuyanceda ukuba labo ababe phathelane ngohlelo lokukhankasa bekwanise ukuba bakhankase ngokuthula ikanti njalo thina njengamabandla abafundisi ababe khona kulezo zigaba yibo ababe ncedisa besebenzelana layo iZimbabwe Electoral Commission ukwenzela ukuthi babe umlamlankunzi nxa kusiba khona ukungazwisisana njalo ke thina njengeZimbabwe Christian Alliance siba nalokho esithina ngama-inter-party liaison meetings esiyabe siwenza njengamabandla okholo siqoqa sibizela labo abazabe bekhankasa sikhulumisana labo ngokuqakatheka kokuba bakhankase ngokuthula ikhuluma kanje sizabalayo lwemhlangano eGwanda uzayenzakala ngolwesine kuza kuba khona futhi omunye ozayenzakala eBytebridge ngolwesihlanu ikanti lapha kobulawayo silawo namhlanje umhlangano oza kuba khona enkulumane izolo bekusenzakala omunye njalo eMakhokhova sabe lokhu sihlanganisa ke laba abamelezi politika ukuba bayenzeke ukukhankasa kwabo bedinga abantu abazabavotela ngendlela eletha ukuthula ukwenzela ukuthi lolu hlelo lokukhetha luchiye lokhu kwakhiwe luchiye lokhu abantu lokhu bephilisana njengabo makhelwane ama meeting lawa okuhlanganisa ama party esithi thina ngama inter party meetings yabe eqoqwe ngamabandla okholo ama local peace committees ethu kobulawayo namhlanje kuyabe kukhona leyo meeting lo mhlangano eMakhokhova eKhaviza Khava eMakhokhova lemzilikazi bonke abo ababe khankasa kule constituency abezanu PF abeTPC bonke nje amana ama political parties babe hlangene bexoxisana ngoba bangakhankasa njani ngokuthula
lilomunye njalo umkhankaso wokuthi abantu babe bekhuleka ngehola lika 1 pm lingathi uqhubeka njani njalo libona ngani ukuthi ngempela bakhona abalandela lesi sixwayiso
lapho esikhankasela khona ukuba wonke umuntu ongumKristu bengathi thina esingamaZimbabweans singaba lesikhathi sokuba sithatha imzuzwana emhlanu ngehola lokuqala ngalanga lonke kuze kuyefika ukhetho lwethu ukuze abantu bathole isikhathi sokuthandaza emini ukuze abantu bakhumbule izwe leZimbabwe balikhumbule emthandazweni. Nxa ngikhanyela ebulenjini banenga kakhulu abantu asebeqalisile ukukwenza lokhu, njalo bayasithumezela imfanekiso yabo lezinto ezithize bekhuluma nje ngokuthi ade bethandaza behlangene. Ngabe kungabantu ababe bephakathi emsebenzini, kumbe amatisha lesikolo, kumbe abantwana bezikolo, kumbe nje umuntu emakhaya bayama ngesikhathi sekhona lokuqala bethandaza kwemzuzwana nale emhlanu bethandaza elizwe leZimbabwe. Njalo ke sizakuba le WhatsApp group esikhona eyokulaba abantu ukuthi bebe bepostela besitshengisela ukuthi bebethandaza bengaphi. Ngakho siyabonga kakhulu ukuba amaZimbabweans labantu besiKristu labane njalo enkolo ezinye sebeluthethe lolu hlelo, njalo ke bayathandaza bethandazela ilizwe.
Lo ke ngumfundisi uSenis Banda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, obeqoqa icingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Kunjalo nje ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sezamukele ngenjabulo inyathelo lithethwe ligqwetha uMnumzana Ngobani Sithole elokuphikisa umthetho olawula izokhetho o-Electoral Act, wona othathela umuntu ilungelo lokuvota nxa ethe wahlala phandle kwelizwe okwesikhathi esedlula umnyaka lengxenye i-18 months. Ngokunjalo uthi inkantolo ye-High Court kumele yesule isahluko 23 somthetho lo ukuze izizalwane zeZimbabwe zivunyelwe ukuvota kumbe ukuncintisa kukhetho kungelani lokuthi zihlale isikhathi esinganani phandle kwelizwe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uqoqe lolwela amalungelo oluntu ohlala kweleBhilitani uMnumzana Difa waJabi Bango Dube, yena othi kuyancomeka wenziwe nguSithole.
Ngibona ukuthi into ayenzayo wenza into eqondileyo, ngoba akukho lapho okutshengisa khona kuconstitution ukuthi khona umuntu nxa ukuthi noma esehlale iminyaka emingakanani ngaphandle kwelizwe umuntu lo akasese yisizalwane seZimbabwe. Ngoba umuntu oyisizalwane seZimbabwe by birth ole birth right yokuba ngumntwana weZimbabwe ongazanga wabuya eZimbabwe under ama reasons mhlambe through neutralization noma through ezinye inhlelo ezimenza ukuthi athole isizini yeZimbabwe. Umntwana ozalelwe eZimbabwe ulempilo yakhe yonke, ulelungelo lempilo yakhe yonke ukuthi aqhubekele phambili esenza lokho okufanele ukuthi kwenzakale eZimbabwe, noma ufuna ukuyaphatheka kwezepolitiki noma ufuna ukuyaphatheka kuziphi ingatsha. Kodwa ke ulelungelo elipheleleyo okungafanelanga ukuthi kube ukuthi selizanqunywa ngenxa yokuthi abanye abafeel comfortable mhlawumbe noma abafeel threatened ngezizathu thize. Kodwa ke into eqondileyo ngokuthi wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe owazalwa eZimbabwe lokho kuzothi yi-birthright ulelungelo elingafanelanga ukuthi linqunywe nanoma yisiphi isikhathi, kungakhathalekile ukuthi usehlale ngaphi okwesikhathi singakanani.
Izanu sesike sayizwa ikhuluma kanengi ukuthi kayisoze ivumele abantu abahlala phandle ukuthi bavote. Ngokunjalo inkantolo ubona iluphatha njani lolu daba?
Lolu daba babunkomo luza ngembaxa eziningi, kodwa ke nxa sikhangela kudinga amadoda alesibindi njalo alokuzimisela njengaleli gqwetha ukuthi nxa ukuthi into leyi ayihlose ukuthi ayihlomule engabe ezimisele eqinisweni kufanele ukuthi uhulumende ayenelise ukulalela izizathu ezibekwa ngamagqwetha ezibekwa izizalwane zeZimbabwe abakufisayo ukuthi kufanele ukuthi kuhambe njani. Siyazi ukuthi okwalolu khetho lwakathesi solusondele kakhulu ukuthi ngase sikhuluma nge-diaspora vote ngeke kusenzakala ukuthi abantu bavote bengaphandle kwelizwe. Kodwa ke nxa sikhuluma nge-democratic dispensation sikhuluma ngokuthi izinto ezinjalo kufanele ukuthi ziyenelise ukuthi zifakwe in place, kuyenelise ukuthi umunye lomunye umuntu oyabe eyisizalwane seZimbabwe afinyelelwe. Ngoba abangafinyeleli abangenelisanga ukuthi bahambe ekhaya bayevota kungenzeka kuyizizathu ezithize eziningi ezenza ukuthi lelizwe leZimbabwe libe limile kathesi ngenxa yalabo bantu abangaphandle kwelizwe. So akufanelanga ukuthi kudingakale ama revenues abo, kukanti kodwa ke ngaso kufika isikhathi sokuthi labo bakaste ama votes abo kube sokusiba lengqinamba ezinjalo ezitshengisela ukuthi mhlawumbe sokungathi sokulokuvinjwa. Into eqakathekileyo uhulumende afanele ukuthi ayenze ukuthi alalele izidingo zabantu. Njalo uhulumende akafanele ukuthi ayesabe, njengoba engohulumende owakhethwa ngabantu akufanele ukuthi ayesabe lutho, ngoba nxa kuyiwa kuma votes wonke umuntu kufanele ukuthi akhethe lokho akufisayo noma
ahambe ngendlela le ayibona ukuthi iyamsuthisa yena akungabi into ukuthi futhi sikhangelele one sided ukuthi wonke umuntu futhi ahambe ngendlela yinye ngoba njengoba sazi ukuthi abantu asicabanga ngokufana nayo njalo abantu asoze zafasa sageleza njengamanzi omfula ukuthi akhangele indawo eyodwa ukutshengisela noma ukuvumela izinto ezinjalo yiyo indlela iyabitshengisela ukuthi nga abantu bephiwa imvume yokuvota ngendlela abafuna ngayo iyo itshengisela ukuthi ilizwe likhululekile njalo ilizwe lilinqubekela phambili.
Lo ke ngumnumzana Difa wajabha ibhango Dube olwela amalungelo kaZulu ubexoxa icingweni lo ntungameli inkomo Studio 7 ekwele Bhilitane.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele nkomo.
Kudubuke impompi zegas edolobheni leJohannesburg kwele South Africa izolo kwadabuka umgwaqo imoto zagenquka. Kubikwa kulimele abantu abambalwa kodwa akula obhubhileyo. Amapholisa atshele intatheli izindaba ukuthi isehlakalo lesi senzakale emgwaqweni uBree Lo Simmons. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi kulojaha oleminyaka elithumi lanhlanu 15 ogwaze wabulala omunye wakhe laye oleminyaka engu 15 bebanga intombi emwenezi. Leli phephandaba lithi izehlakalo zabantwana abaleminyaka ephansi kwamathumi amabili ababulalana bebanga amantombazana ziyanda. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ukuqina kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa leMelika sokubangele ukuthi intengo yokudla lenye impahla iyehle. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela basangaza bahle magumbana manomhlaba kunye nabalaleli. Ngithi ke mbuzo ukuthi nje abantu bakethu abafowethu bakomthwakazi ikakhulu bona laba bangaphandle kwamazwe. Fetheni uPawulu uma ekhuluma inkulumo yakhe kwabaseGalatiya ubuza abantu ukuthi kade ngubani oliloyelele namagalatiya mahle liloyembani lina magalatiya. Nami ngiyalibuza njengabantu bakithi bokomthwakazi ukuthi kade waliloyayo lina bantu bakithi ngubani seyule engqondweni kahle kahle waliloyayo. Ongabheka phansi ngapha eZimbabwe ngapha abantu besishoneli bonke kade banenjabulo nentshuku nje enkulu besamukela uKasukwere njengokuthi kufanele ukuthi ebe ngupresident wakho. Amukela uKasukwere, bahlanya ngoKasukwere, bahlanya ngoChamisa, bahlanya ngomnangako. Pho lina umuntu abantu bakithi komthokazi waliloyayo ngiyalibuza ukuthi ngubani. Kumbe laloya ngubuya newanto osowafayo ongalizweliyo indlela eliloye ngakhona. Libhizi kathe silithethisana losuka ngelizwe libhizi kathe silithethisana nomqondisi ubusuku nemini libhizi lichamisa chethe phambi nomfana omncane. Ibhizi kade sezithi kwakhona kwanjani njani lingabantu abanjani waliloya ongalizweliyo ngobani umbuya nahanto osiwafa nininini yikho iy'ngqondo zenu zivalekile njengomdlwane ongakavuleki amehla linabantu bakithi liyayangisa lini thina njengabantu bakamthwakazi sifuna inkululeko yethu sethi umqondisi kakhulule abantu izwe likamthwakazi libuye uze lathi sikhululeke yike sikutsho lini elaloyayo ikakhulu elingaphandle phandle kwamazwi hlalani khona ngapho ngaphandle liloyiwe lize liyekusela lingaphandle kwamazwe liloye. Thina esiphakathi lapha eZimbabwe sifuna inkululeko yethu ngoba sincindezelwe ngabantu beMpumalanga. Imumbo wakho special.
Studio 7, ninjani Studio 7? Hayi, abantu bezano basithwala senzima mani. Hayi, basithwala. Bachayelwana intatheli izindaba. Ngithi uqili babo lo abakwenzayo sebezithanda intatheli izindaba zingenzanga lutho. Ngendlela zokuthi abafundanga kodwa bahleli bebiza thina abantu bangafundanga kodwa bona yebo bangafundanga. Bachayelwana abantu bachayelwana hayi kodwa manje hayi abavoti abantu bekhiphe lezanu le kuphele ngendaba yezanu awukhulumayo umfana osakusindi le etsholotsho mafika le ngibingelela bonke nje balaleli beStudio 7 kodwa hayi ayipheli indaba yezanu.
Sanibonani uStudio 7 abalaleli kanjalo nabasakazi siyabonga. Igama mina ngumthenjwa uNdlovu Sibongo ngokuzalwa ngisesitabeni lapha eplant. Ngithi ake ngiphawule lapha ukhona undoda lapha uthi ngigiftiswa uSonduko Ndlovu waphawula ngizwa amanye amadoda esekhwela phezulu kwakhe but iqiniso ilokho akukhulumile ngenxa ukuthi silabantu eminyakeni emihlanu edlulileyo kade besibangela umsindo kule kube sitshela ukuthi basingavoteli amabandla amashona bebala amanye amabandla athile bawabiza ukuthi ngamashona ngenxa ukuthi abantu abawakhokheleleyo bengamashona kodwa sikwazi ukuthina ukuthi amaqembu nalawo noma amabandla lawo angawethu sonke ayafana nawo nalawo akhokhelelwe ngabantu abasesindebeleni iZimbabwe saseyinye bakithi singakhohlisani undodalwane ukhuluma iqiniso elihle kakhulu uma ethi yena bangazodlala ngathi abantu be-MRP vele badlala ngathi ngoba ngeke usitshele for 5 years ukuthi singavotela amashona sasesiyafika ku-election usilethele ama-parliamentary candidate angu-3 wehluleke lokufilter ama-councillors apheleleyo kodwa ngaleso sikhathi usitshele ukuthi singavotela besishoneni kodwa wona lawo mabandla esishoneni afilte ama-candidate cishe zonke indawo so bakithi asingakhohlisani thina sesihlupheke kakhulu ngaphansi kwezanu-PF i-problem yethu thina esinayo izanu-PF labo abanenkinga lamashona kabalwe namashona sila problem labo bengasifosi nathi ukuthi sibe namashona thina yethu i-problem izanu-PF siyabonga
e-studio 7 salibonani livuka njani labalaleli ngicela ukuphendula uGift umfokasondumba akusiye Gift umfokasonduku ngugift umfokasondumba mina Gift angazi ukuthi ungabe waloywa ngubani umuntu wakuloyayo hamba uye kuye uyomtshela ukuthi uyamhlawulisa ngoba wena uphelelanga ungumuntu ongaphelelanga ngitsho ekhanda ma uzotshela i-MRP into yokwenza ucabanga ukuthi abantu be-MRP baguge baze babe ngaka babe bangabantu abadala bengatshelwa nguwe into ezibole ngale ndlela fokasondumba hamba uyongena olwandle mhlawumbe uzophuma olwandle usungumuntu ogezileyo hayi ungagezi ngamanzi ebhavu hambe ugeza ngamanzi olwandle takathiwe baba ngiyabonga
ndivuka njani kustudio 7 hayi ngithi zanu ayekele umona isisitshayela intatshela izindaba lekobulawayo bebona ukuthi istudio 7 ikhuluma iqiniso hayi bantu bezanu hayi kanti liyezayo bantu bezanu ake lizisole mani zisoleni bantu bezanu zisoleni mani zisoleni le nto liyezayo liyekele bantu bezanu ngoba istudio 7 libole linikeza indaba ezimnandi ezinhle ezigezela iqiniso elitshaya intatshela izindaba zestudio 7 hayi bantu bezanu hayi ake lizame ukuyekela umona mani
selibuyelela studio 7 ngikhuluma ngekota 2-2 into zami zonke azikhitshwa kanti kwabonakalani istudio 7 lontungami inkomo kini yonke mahlaba lapha ngisakhuluma ngabomqondisi lomthwakazi wabo isicelo sami kibo yilesi abake becabanga ukuthi umshonakazi bemzekhuluma ngendebele ishonakazi ekhulume ezekhuluma ngekhalanga ishonakazi ezekhuluma ngetonga ake bekulahle kunokuthi kuthiwa ilizwe liyaqunya siyabacela lokhu ngoba kathesi mangayi kungazwa ukuthi idlani winile izo zamapaco lezitupa zenzeke ziyakhanselwa zonke lizakubona kini ukuthi kukuphi siyalicela abantu bakithi ake lizame ukuthi siyenzeni into ebonakalayo manxaya lingabausazekhulumani ngento ezipolitiki lingakhulumi ngokuthukana kuphela ukuthi umndebele umshona wena uyaqumile izwi liquma ngayo iphi indlela cala likhulume ngokuthi liyabuza mangawuyinkosi khulumele ukuba yinkosi yasemathebelele ungakhulumi ngamanye amazwe siyacela liyakhulume ngomunye umhlobo ake likhulume ngento ebonakalayo phakathi komhlaba siboneni ngokuvuselela ilizwe lisiba lomsebenzi lisiba lami konke izinto zifikelele hayi ukuthi ube likhuluma lithukana likhuluma ngomunye umhlobo ngicela ngitho ukuthi ngikhuluma kabi ngani mthakathi kodwa ngiyalikhuza ukuthi landelani umthetho likhulume ngento ezibonakalayo kathi ezimanqayelwana umuntu ewina elizakhala ezethethe izithupha walikhanselela zonke ukuthi imhlaba wena uyabe kupha ngwazi
ngiyabingelela emsakazweni estudio 7 olungathathi ihlangothi udaba lwami lulapha kubhut lo othi ibandla le-MRP libandla lingekho libandla elinikwe likamkhonzi moto
siyabonga lezo-ke yizo imbono yenu siyacela lingathuki likhulume nje lisipha imbono yenu kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ke singene kwezemelika ukwekethiswa komthetho obusipha abensundu amathuba okufunda emakolijini okwenziwa ngumthethwandaba we-Supreme Court wele Melika kusolwa ngabanye. Umthethwandaba lo wathi kumele umthetho wawuvumela ukuthi abensundu bangeniswe emakolijini lanxa bayabe bengabhasanga ukuzwayo uyabandlulula. kodwa abanye bayasola ukususwa komthetho lo besithi abensundu abemelika bebencindezelwe okwesikhathi eside ngalokhu kumele baphiwe ixesha elingalingani labamhlophe. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mbona ngathi lezi ezemelika ikakhulu nxa sikhangela ngabafundi abantwana abamnyama abansundu bebelethuba elihle kakhulu lokuthi kubasize ukuthi baqhubekele phambili ngezifundo zabo. Nxa umthetho losu sesulwa kuyakhanya ukuthi kungathi kuloku okukhona okungathi kufuna ukucindezela abantu abamnyama, ngoba eqinisweni ungakhangela abantu lapha e-America akulingani abelungu labantu abamnyama, akulingani, akuhambelana, akufanani. Abelungu baphambi abantu bangemuva. Kwenziwa yini? Yikuthi lokho kwasukela khona le kuslavery ukuthi abantu babe ngemuva. Yiko lokho bekubancedisa kakhulu abantu abansundu ukuthi abantwana baqhubeke ukuze balingane labona laba abamhlophe, ngoba abamhlophe baphambili balezi zinto, balezi mali, yibo abakhona ababambile izinto lezi. So umthetho lo ubuncedisa sibili kakhulu ukuthi kube le affirmative action yokuthi abantwana baqhubeke baye phambili ngezifundo zabo. Kubasizile abaningi ukuze baphumelele. Ngokubona kwami mina ngibona ngathi ngiyakusola ukuthi ususelwane lo umthetho ungayekelwa ukuze kuncedise labo abaswela.
Khona kuyanceda na ukuthi abensundu baphiwe amathuba angcono kulabamhlophe ukuthi bangene emakolijini? Ubona ngani bekuphathisa yini lokho
ukuthi abensundu baphiwe leli thuba? Bekunceda kakhulu kakhulu kakhulu, hayi khona kancinyane. Njengoba nijilo ngaphambili lapho ukuthi akulingani, ungakhangela nje akulingani. Abelungu bayaphanana imisebenzi, bayaphanana amathuba, bayaphanana lokhu, baphanane lokhuyana. Abantu abamnyama bangemuva balutshwane abangabe bengabe beziphethe njengabelungu kumbe abafika ezigabeni zabelungu. Yikho ke umthetho lo ubuncedisa kakhulu ukuthi labo abathathayo leli thuba balithathe bangene baqhubeke ngezifundo zabo, ngoba kufanele ukuthi kulingane. Ngoba akulaza ukuthi umnyama kumbe akulaza ukuthi umhlophe, nxa kuyikuthi ulama qualifications alungele lokho kumele ukuthi ukwenze, kufanele ukuthi kwenzakale ukwenze. So ke okwenzakalayo ukuthi abelungu ayisikho ukuthi bebengaphiwa amathuba, bayawaphiwa amathuba, kodwa ke abensundu bangemuva bayalandela. So umthetho lo ububancedisa kakhulu 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 ukuthi khona uqhubekele phambili. Yikuthi nje sekungathi lapha kuyimantshi le ephezulu, so ungathi kuyangenela ipolitics kakhulu ukuthi ama-decisions lamanye enziwayo angathi asesiba politically ukuthi ubani unjani, ubani uzathini, ubani uzakwenzani. Hayi, lokho kakulunganga, lokho kulungile, lokhu kuyana kakulunganga. Kodwa khona eqinisweni bekubanceda kakhulu abantu abamnyama.
Alo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ohlaziya izombusazwe ebesixoxa laye engapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Kuyaxokozela lamhlanje emthethwandaba kuthoniswa amacala aphathelane lezokhetho oluzayo. I-Commission yezokhetho e-ZEC ithi ilokhe iqhuba imihlangano lamalunga amabandla ezombusazwe ehlukeneyo ukwenzela ukuthi kube lokuthula ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.